thina njengamabandla kuyasikhathaza nxa abantwana beZimbabwe belimazana kuthume kulahleka impilo ngenxa yokuthi babona izinto ngendlela eyehlukeneyo. Akudingakali ukuthi nxa libona into ngendlela ehlukeneyo licabane lize lifike esigabeni sokuthi kulahleke impilo kumbe kulimala abantu. Ngakho-ke thina silama-local peace committees abekade vela esebenza kusukela ngo-2018. Lama-local peace committees ukubumbana okwenza abantu ezigabeni ezithize ezehlukeneyo besebenzela ukuthula. Ziyabe zilabakhokheli bamabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, omama, abanye abavela kuhulumende lamapholisa kwezinye izindawo ukwenzela ukuthi bebonisane amacebo ukuthi ukuthula kungatholakala njani. Ngakho-ke lezi zigaba lazo ezibe ngani kube lokudlawudlawu kizo, sivele thina sikhonapho silawo ama-local peace committees labo besazama ukusebenza besebenzela labantu abayehlukeneyo. Ngakho siyananzelela ukuthi njengaloku dlawudlawu obenzakileyo benzakale singeke sathi ukuthi kumbe emalokitshini kumbe endaweni ethize kodwa kuyabe kuseindawo eyi-ground. Ngakho-ke kuyabe kubuya abantu abavela endaweni ezehlukeneyo. Kodwa esesikukhuthaza ama-local peace committee ukuthi belandelele abanye laba abalimalayo bezame ukubona ukuthi bangancedisa njani. Njalo bayabe saxoxisana lamapholisa lama-political parties ukuthi wezwisise ukuthi kuyini okwenzakele njalo ukuthi bangancedisa njani. Njalo thina silesivumelwano lezeki i-ZEC ile-political liaison unit yayo yiyo eletha ama-political parties wonke. Ama-local peace committees ethu-ke ayabe esezasebenza lama-political parties.
Liyamukela imbiko yokuthi kulezehlakalo eziningi yini?
Lokhu sisaxoxa imbiko evela ezigabeni ezehlukeneyo. Ikanti njalo kule ndawo lapho ngalama-by-election khona lapho futhi kuba le ngxabano ezithize ezenzakalayo, siyaqhubekela phambili lokhu sizama ukuncedisa abantu. Udubo olukhona yukuthi abantu abaningi abalwazi njalo isisekelo sombuso weZimbabwe. Ngakho siyazama ukubavezela mpu bachasisele ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu azikhethele ukuthi umbe yiphi ibandla afuna ukuya kilo. Njalo nxa eselikhethile ulelungelo lokuthi abe yingxenye umbe yiliphi ibandla elifunayo kodwa engalishani labanye abantu. Ngakho-ke kunta kuqakathekile ukuthi kuzwisise sonke ukuba sonke singamaZimbabweans loba sibona izinto ezehlukeneyo kodwa hhayi sivela singabantu balapha eZimbabwe njalo leli lelizwe lethu lonke. Akudingakali ukuthi silimazane umbe sithane ngenxa yokuthi sibona izinto ngendlela ehlukeneyo.